Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wanamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 18 kuMpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo akhangelelwe ukukhweza imthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso eyebail namuhla. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF babikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowake waba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo.
Ingxenye bayakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imfihlo ebezifihlakile nabo uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba abenelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela.
Iningi selivese imbono ehlukeneyo ngokuza elizweni kukamnumzana Thabo Mbeki wake waba ngumongameli wele South Africa okhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla aphikisayo.
Nakuza kuthunyana kwakhiwe uhulumende ohlanganisa be-opposition ababusayo manje uphume into efunwa ngabantu bezimbabwe kuyabe kukuhle lokuya. Okungaba kubi ukuthi kuthiwe kwamukeleni khona lokho okukhona hluphekani ngenanosizini yehlukelekani esikulufisi yehlukelekani kwezibhedlela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkohlakalo akhangelelwe ukukhweza emthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso eyebail namuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Taona Nyamakura ubikwa isithi bekufanele bethathe leli nyathelo izolo kodwa behluleka ngoba bengatholanga ezinye incwadi ezibalulekileyo edalele kamantshi njalo bazaqhubeka bengelazo ngoba ziza kuba khona ngolwesihlanu. Amacala awethesayo agoqela awenkohlakalo lokuzama ukubulala umyeni wakhe njalo uvalelwe esitokisini ukuze kube mhla ka 30 ekupheleni kwayo nale inyanga. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo abebandla leZANU-PF babikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowake waba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo yena oyisikhwicamfundo. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Excel Gate lubikwa luchaya ubungilimbane obenziwa ngamapholisa ensitha encedisana logatsha oluqhuba inhlelo zokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission ukuqelibezela kukhetho. Abasakhulayo laba babikwa bethusele abantu abakade besemhlanganweni lo ababalisa abameli bomanyano we-European Union, Switzerland le-Japan ngenjongo ngengodo lokubagongoda ngezitulo behluthuna ingwalo zikamnumzana Moyo. Amapholisa abikwa enqabele ukungenela ukulokhu ubudlwangudlwangu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla waqala ngokumbuza ukuthi kungabe kukhona okumunyethwe lugwalo lukamnumzana Moyo okungafunakali ukubonakala ngabasekeli bebandla leZANU-PF na.
kakhulu sibili kakhulu inxenye bakwazi thina esingakwaziyo ukuthi kukhona okuzaveza ezinye imphihlo ebezifihlakile nanku uJonathan nxa ezifaka egwalweni usezifakela umphakathi wonke ukuthi laba abenelisa ukufunda ngokubala lolo gwalo bazazibalela bazi le mfihlo ingabe ngeyobuthakathi kumbe ngeyani kodwa izinto ezimbi phela yizo abazama ukuthi zichithwe zingazi zaba khona. Kuyafana nje lo muntu ledimoni lobuthakatha angena enkonzweni abukani behlabela ingoma zenkolo isikristi idimoni alikufuni loko liyaphuma lihlanye. Yikho ke laba bantu laba bezani uba ledimoni yokuchithiza into enhle kanti angithi ingwalo vele zikhona ukuthi abantu bazibalele babe sebesitho ukuthi lokhu yikho lokhu kayisikho. Bona ke kutho ukuthi ngenye indlela labayazi lento abayifunayo bona phela kutho empilweni zabo vele ngabakwazi ukufuna ingabe iliphi ibhuku ngobana ibala elibhali phansi ungathi liyabethusa libenza bathamba namakhaya
khona ukuthi umnumzana Jonathan Moyo alobe ugwalo olukhuluma ngokhetho olwenzakale yena esehlala phandle kwelizwe ubona ungani engaba elobufakazi obugcweleyo yini ngokwayenzakalayo kukhetho lona aze yanelise ukuloba logwalo
kanti kulabantu ababalethe isitho esithi umlayini wendlela ehamba edwaleni umhambi wayo umuntu onjengojonathan moyo angakhuluma mhlawumbe azasengelezimithiyo kodwa iqiniso yikuthi nguye wayelokhu ngesilungu esingathi i-chief strategist yezane indlela zakhona uzazi eziqeda zonke ubuthakathi bakhona bonke uyabazi lezihlahla ababeloya ngazo uyazazi la mahlamvu akhona konke la maqhaga ababewasebenzisa ukuthi wayengekho kakutho lutho lokho ngobana kuthi ukuthi wayevele ephakathi labo ayesebenza labo abanye basazuzisa nabayezwanana laye bayamchathekela-ke ulwazi ngalokho okwenzakalayo phela ukuze olunye ulutho ulwazi kakusweleki ukuthi ube khona uzwa ngalabo ababekhona izwa bethi yabo kusiya ngokuthi bona bakuzwe bakubona njani mhlawumbe uJonathan bebemtshontshela njengoba vele anibezane bentshontsha bamtshontshela lolo lwazi bamnikeza waselicubungula-ke walufaka egwalweni ukuthi ayikhona wayengekho kakutho lutho okukhulu ukuthi ulwazi lolo abhala ngalo lulesi sindo lulohlonzi olungakanani uba khona kwakhe hhayi ngaba ngenye indaba kodwa yilokhu akhuluma ngakuthi kulohlonzi olungakanani kuyabambeka yini kuyezwakala na bonathi kusemqoka kungelandaba lokuthi wayekhona mbo wayengekho
lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okwakuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhona likwakuyisiwale.
Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Iningi selivese imbono ehlukeneyo ngokuza elizweni kukamnumzana Thabo Mbeki owake waba ngumongameli wele South Africa okhulumisane lo mongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla aphikisayo. Umnumzana Mbeki nguye owaba ngumlamlankunzi phakathi kukamnumzana Robert Mgabe owayekhokhela ibandla le-MDC, umnumzana Morgan Tsvangirai kwaba lohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009. Ubikwa itshele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kumele amukele impumela yokhetho lwanyakenye athi waqilibezelwa kulo. Lokho kubangele ukuthi abasekeli bakamnumzana Chamisa basole umnumzana Mbeki besithi usekela uhlangothi lwe-ZANU-PF ukuhlaziya loludaba. UChris Gandwe weStudio 7 uxoxele ngcwethi icubungula ezombusazwe. Umnumzana Efidlela Ncube waqala ngokumbuza ukuthi ukubona njani ukuhlangana lenkokheli yamabandla la agoqela abanye abathola ingcosana yamavoti.
Ngokubona kwami ukuhlangana konke kuhle, injongo yiyo eqhakathekile ukuthi sibe yazi ukuthi kuhlanganwa kusenziwani, kuthiwa kube njani, kumbe yena ayikhangeleleyo iZimbabwe ngenjani, yini esiyikhangeleleyo yini, kumbe ile yena ayikhangeleleyo. Nga elesifiso sokubona iZimbabwe eyiyo efunwa ngabantu abaningi kweZimbabwe, ethuthukileyo, ehlonipha umthetho, ehlonipha isisekelo sombuso, engabandlululi muntu, engabandlululi abazombusazwe abanye abangekho eqembini elibusayo, ehlonipha konke okufanele kuhlonishwe. Kuyabe umuhle umzamo wona lo, kodwa nxa esiza ukuthi abantu bazokwamukela khona lokho okukhona badlulele phambili, uyabe uyalahleka kakhulu.
Manje nxa kuyikuthi injongo kaMnumzana Mbeki ngeyokuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ubona kuyinto enhle yini?
Yonke into ezaletha inguquko phakathi kosizi lolu esiphakathi kwalo iyabe inhle. Uhulumende womanyano nxa iyabe letha ukuhlakanipha okunye okuvela kwamanye amaqembu njengalokhu esakubona ngo-2009 kusiya ku-13, kuyabe kuyinto enhle kakhulu, ngokuba laba abasesihlalweni manje kuyabakhulela, kuyabehlula ngempela ukuthi baphathe izinto ngendlela efaneleyo. Nxa kuzakhunyanwa kwakhiwe uhulumende ohlanganisa be-opposition nababusayo manje, uphume into efunwa ngabantu beZimbabwe, kuyabe kukuhle lokhuya. Okungaba kubi ukuthi kuthiwe kwamukeleni khona lokho okukhona, dlulani kukho, lindani 2023, hluphekani, ngenani osizini, yehlukelekani i-school fees, yehlukelekani kwezibhedlela, ayipheli imigwaqo, kwakuphela izikolo, lilinde 2023. Lapho kuyabe uyalahleka ubaba uMbeki.
Abanye bathi ngabe uMnumzana Mbeki engene elizweni wakhulumisana lo mnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa kuphela, bengangenisi labo abanye abathola amavoti amabili amathathu. Ukubona njani wena?
Hayi, uyabona nxa sikhulumisana ungakhangela kuyo yonke indawo lapho kwathiwa khona. Ngiyazi ukuthi umba ngomkhulu ophakathi kwe-MDC Alliance leZANU-PF abayibo abathola amavoti amakhulu okwedlula bonke abantu. Kodwa-ke nxa usakha wakhala bonke abantu laye nalowo, kanti laba ababili abanelwe ngulowo bona bayakhulunyelwa ngubani khona lapho kuleyo nkulu? Kuhle ukuthiwe akhulume labo bonke abantu, ezwe imbono yabo bonke abantu. Kodwa-ke vele phela nxa sekusakhiwa asike sithi kwakhiwa uhulumende ohlanganisa amabandla ahlukahlukeneyo, kuyabe kuzakhangelwa ngevoti. Nxa ngiza kuya ngingunqube ngithwele abantu ababili engabatholayo, ngithi ngingena ngabo ephalamende, ngithi ngingena ngabo ukuba nguminista, hhayi iyabe ingasebenzi leyo ndawo. Kodwa ukuba lo mbono owokuthi kwathiwe kanje awamukeleke lwa mbono, kodwa sekusakhiwa uhulumende kwakwathiwe ngalabo abathola amavoti afaneleyo ukuthi babe kuhulumende.
Lo mnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle libika ukuthi omunye wamakhomishina eZimbabwe Human Rights Commission, umnumzana Japhet Ndabeni Ncube, uthi abantu belokhu besesaba ukukhuluma ngokwabehlelayo ngesikhathi segogorawundi okwenza iningi lehluleke ukufinyelela incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Umnumzana Ndabeni Ncube ubekhuluma esemaphisa eMatopo, lapho akhuthaze abantu ukuthi bekhulume ukwenzela ukuthi bathole uncedo. Omunye wesifazana ubikwa ehlise inyembezi ezama kulandisa ukuthi uyise wanyamalala njani ngesikhathi segogorawundi. Uthi katholanga incwadi yokuzalwa ngoba kwathiwa kufuneka ubufakazi, kodwa uyise omncane wathi uyesaba ukuthi ayefakaza ukuthi umne wabo wanyamalala ngesikhathi segogorawundi. Abanye bathe bakhululeka ukuthi bekhulume lezinduna kumbe osobhuku, ngakho kungaba kuhle ukuthi ikhomishini le iyekhuluma labo ukuthi yazi okwabehlelayo. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngenombolo ze-WhatsApp, njalo sithanda lokubonga labo abasilandelayo ukhasi lethu leFacebook lapho esi live streamer khona.
Lapha kusizubuhlungu kakhulu ngendlela ezenzakala ngakhona. Ama-doctors ayastraga, estragile, ayaxotshwa, esexotshiwe. Ama-ministers asuka achiya abantu besifa ezibhedlela wona ezolatshwa eSouth Africa. So kanti kahle kahle thina abantu fanele siphile iphi? Makunje ngohulumende bani oyehluleka ukuthi khona aholise ama-doctors abantu kuze kulatshwe abantu. Bathi bona bethemba ukuthi uma sebegula bazayo eSouth Africa. Why bengabaxotshi ukuthi kababuyele beyelungisa ilizwe labo, bebuyele beyehlala phansi befake imithi ezibhedlela instead ukuthi bebelokhu bebhizi bona bayalwasha everyday? Ma abantu sisuka lapha sithi siyakhona ezibhedlela zakhona ukuthi siye bavimbela, sivinjelwa ngamasotsha, kuyini kanti okukhona? Uhulumende khona manje mna ngingakwazi uzolo lokhu ubesithi phansi naningirikiri upresidenti banothi phansi ngomuntu. Zibuhlungu inhliziyo zabantu, zibuhlungu kakhulu. Ama-teacher khona manje kahola, ama-teacher asefundisa ezikolo 2 times a week, less hours.
Ngilibingelele lonke basakazi, mina Anonymous ngizinzela eJohannesburg. Ukungizwisa ubuhlungu kakhulu le ndaba eyenzeka ekhala kwendiweni, kodwa anyway asikujwayeleni ukuthi sokuyisenzo sezanu PF. Mina kimi nje sokufana lokuthi senginethwe izulu ngqoka isudu ngawele emadakeni, angisenandaba nokuthi ubani, ngoba hleli nje ngikulindile konke okubi okuzokwenziwa izanu lokunye okuseza. Konke lokhu kusikhombisa ukuthi asiyingxenye kazwelonke, thina singabantu bakolunye uluhlu oluthile olusesibayeni, sizinkomo esesibayeni zezisezanu abakwazi ukuthi bengenza noma yini, bafuna ukuhlaba bahlaba anytime. Mabifuna ukusenga basenga anytime, but abanani nakho edlonga nje utshani bukhona zizadla utshani. Kuyikuthi nje mphakamisa wonke umuntu othina ungumthwakazi konke amagumbana omhlaba. Ngitho bonke abantu abakuzinga lonke lokuphila emazingeni aphansi asemazingeni ephezulu, ukuthi madoda sokuyisikhathi sokuthi-ke asikeni sireviweni isimo sokuphila singabathwakazi, ukuthi siboneni ukuthi siyaphi. Ngoba siyagcina sesizigcinagcila mpela, sesibotshela amatshe entanyeni. Yilo hulumeni lo the way ayenza ngakhona. Isisombululo esikhona lapha ukuthi kuqunywe phakathi izwi, yikho ukuzaba khona lokuthula kunaphakathi. Uma kungenziwanga njalo sizohlala sisenkingeni.
Ye, yimomntwana enhlabathi ngikhuluma ngilapha eSouth Africa.
Sanibonani basakazi beStudio 7 esibathandayo, siyabonga lesibisela indaba ezilohlonze. Izekhi le corruption etila abantu abayinkohlakalo eZimbabwe isingenele emindenini, kuma-marriage problems abantu. So yinto engekho nje lento. Uthi wenka usukoba wasasazela umfazi wakhe ngoba esemkhulumele into eziningi, yabona ezingala nasemabhedroom nento ezinjengalezo nje. Wamsasazela ngezekho ukuthi imbophe, imphanye ngamacala ngento engekho. So into yepolitiki nje ejwayelekileyo eZimbabwe ukuthi wangani awuzwisisani nomuntu onesikhundla esiphezulu ku-government, ikakhulu abantu bezane, ukuthi wena amaphoyisa or ama-CIO njengamanje sekulezekhi le anti-corruption, singabe nje kudlalwa ngemali, kudlalwa ngalo ntombazana uMary Chiwenga. Yinto njengekho, yinto okufanele kuhlalwe phansi umfazi kaChiwenga nayo Chiwenga abefemini yakhe basolve le nto ngama-marital problems. Ayikho into ekhona nje. Ngiyabonga.
Mina ngisalele emuva bakithi bengingekho offline udaba lukanhlanhlaya Mangwe endiweni ngiphatha kubi njengomfowethu. Umfowethu mpela uthi kanti umnangagwa engumnangagwa isifungo sakho ungena njani entweni zakho endiweni, ngoba into engizaziyo ukuthi ubuduna lobu kule nto kuthiwa yi-family tree.
Vele ngeqiniso umnakagwa lo, umnakagwa akula nto azafa ayenzela abantu. Awubheke nje usegxamukela yonke indawo nje, usengena lapho kumele angene kuona. Umnakagwa akabheke lokulungisa ilizwe. Vele lona uzolungisa kuphi? Uzoqala kuphi? Awubheke izimali, imali yamanye amazwe uyivalile. Sekuthiwa amapasipoti kumele ethathwe ngedola lase-America. Yini yona le nto le?
Igama lami ngihlanganani Ngcube, ngiseJohannesburg. Eqinisweni mina kangiboni into ezaphuma lo Thabo Mbeki. Uyahamba evakashele abangani bakhe khona le Harare ebesidlalela emahoteleni emamele lokho abamtshela khona yena bona ukuthi hhayi akulalo thelevishini akulandileyo nje khona uThabo Mbeki ukuthi nje bayayixoxela ngamabhizinisi abo labo mnangakho kuhlula ngisho sokulobu bufakazi obuqanda ikhanda ukuthi hhayi nampo ubufakazi phela kuyabonakala ukuthi uhulumente uhlukumeza abantu day and night kodwa-ke akakusebenzisi konke lokho ngoba kuyafanele kube nguye umuntu oripota iqiniso aripotele abantu iqiniso aripotele isadik iqiniso
sayibonani Studio 7 munegama lami u-Adolf Shaba size kule ndaba yokubonakala kwaThabo Mbeki angiboni ukuthi ukuza kwaThabo Mbeki kule nto kuzoyisiza iZimbabwe ngoba vele laba abaphethe ku-ANC namanje vele hhayi kulezana u-PF vele baphila bonke shuwa kula nto abangasiza ngayo abantu
njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 mina ngithi hhayi into ezoyenziwa ngumbeki kangiyiboni ngoba umbeki uzosimotshela yonke into akula sifuna umuntu ozobuya eZimbabwe ezosisiza hhayi ozobuya ezothatha ihlangothi lwelinye ibandla sifuna umuntu ozobuya ezosilungisela induvu esinazo eZimbabwe ezosixazululela inkinga yonke esikhona eZimbabwe kodwa manje umuntu onjengombeki hhayi angiboni ukuthi uzasisiza ngolutho
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 njalo-ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhasi lethu le-facebook uNoel Hlanganani Ndlovu uzi Abraham othi ucela inamba yokufona or iWhatsApp nithemba uyizwile ke nxa ubulindele +12024650318 ubanele nkomo uthi kanti kukhulunywani vele eZimbabwe izanu nxa isithi yawina ayibuse yodwa kanti yehlulwa yini uChamisa bafuna nani kuye engasomongameli uQueen Sibanda Madongo uthi ye kumele baxotshwe vele emazweni bazolatshwa ezibhedlela zakhona pha uzi Abraham uthi kahle kahle into egugurawundi kayizange ilungiswe kuhle unkululeko laye uthi uyasivusa lapha uthi ifoni zakhe bezingalungi hayi lathi incingo zethu bezingalunganga kuhle uzamo Dube uthi izanu yehlulekile kubusa I think they overstayed their welcome as long as iqembu lamasela hayi libalaleli asilisebenzisi lapha emoyeni ngoba lalo ibandla lezanu PF liyachasisa ukuthi ngempela liyazama ukulungisa umnotho welizwe so sizabona lapho kuzawela khona induku loxaxa ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane idale le-House of Representatives emelika elikhokhelwa libandla lama-Democrats likhangelelwe ukuvota kudaba lokuthi umongameli Donald Trump asuke esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment ngenxa yokungaphathi kuhle amandla embusweni umongameli Trump yenengowebandla lama-Republicans uzamiswa phambi kwedale le-Senate lapho ibandla lama-Republicans elikhalaze ukuthi kube labafakazi abaningi abazakhuluma kulolu daba kudubuke amabhomba endaweni ezimbili e-Afghanistan ngolwesibili abulala abantu abalichumi abagoqela abantwana kwalimala abalichumi lasitshiyagalolunye lokhu kwenzakala umanyano we-United Nations usithi bekulodlakela oluningi ngomnyaka ka-2019 e-Afghanistan nxa kuqatshaniswa leminye iminyaka njalo ilizwe leli yilo eliselihlala lisempini okwedlula amanye amazwe asemhlabeni yebo-ke okwamanje-ke siliqhuniseleke umculo kaCalvin esithi wobulawayo
futhi kufanele kube lokuthembeka kulabo abayibo abaphethe intambo ngoba sesikhale lamazwe la kade nampana oRwanda kathe sebephakeme sibona labo lokhuze la Malaysia kudala kwakungamadesert.
Yebo-ke lapho sizwe umculo kaCalvin Themba lo oqedisileyo imbongi uAlbert Nyathi. Singehlukani-ke ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amagqwetha amela unkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, uMary osesehlukana lomyeni wakhe njalo ovalelwe esitokisini esetheswa icala lenkosakalo akhangelele ukukhweza emthethwandaba isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sebheyili namuhla. Abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF babikwa bechithe umcimbi wokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.